So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 15 kuNtulikazi 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bethuswa yikumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Okulele abafika phose amathume ayisithupha 58 izolo eZimbabwe.
Silokudana kakhulu ngoba besilokhu esitshela ukuthi indawo seziziningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ikhanyakala sibaningi still sibutheni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kwele South Africa.
Kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala e-South Africa, ngoba umnotho sokubona ubhidlizwa, umnotho nxa ubhidlizwa kutho ukuthi abantu imisebenzi layo sezibe khona.
Kodwa kulabanye abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu.
Okunye kuya ngokuthi kukhulunywa mbani, yena ezi-qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba uMnangagwa.
Bayakhala abazi owaye ngumsakazi weStudio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha kwele Zimbabwe.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993, saphila sonke sisesikolo sonke eHarare Polytechnic.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizosizwa kulo msakazo. Abantu abaningi obulawayo bathi bethuswa yikukhuphuka kwenani lababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 laba uthapha emphakathini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abafika phose amachumi ayisithupha i-58 ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abedlula inkulungwane ezintathu i-3110 bahlolwe batholakala bele-coronavirus. Uhlangothi lolu luthi kusiyaphela usuku lwayizolo isabelo sakobulawayo sibe labantu abangaphezu kwamakhulu amathathu i-358 abatholakale belegciwane le-COVID-19. Sokulabantu abaningi abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane kobulawayo lakwezinye indawo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezi nsuku kuhlatshwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane i-40,000 ngelanga. Kodwa abezempilakahle abazimeleyo bathi ngamanga aluhlaza tshoko la, ngoba baningi abangatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Shelly Nyoni ohlala enkulumane kobulawayo uthi kuyethusa ukwenzakala elizweni.
Lo mkhuhlane we-COVID-19 langendlela abantu asebephela ngakhona, angazi kumbe kungabe kudalwa kakhulu ngomqando, but ngendlela embona abantu begcwele ngayo, sibe sigcwele ngayo ekliniki sevaccine, hayi kuyahlukumeza kakhulu ukuthi kanti kwenzakalani abantu saphela kangaka.
Unkosikazi Siza Lobuhle Nhliziyo obekudwendwe lokuhlaba ijekiseni yenkulumane ekliniki uthi abantu lokhe bebuthana nxa besenza okuthiyeneyo.
Ukukhwela kwama-cases e-COVID-19 siwakhangele, kodwa silokudana kakhulu ngoba besilokhu esitshela ukuthi indawo seziziningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ikhanyakala sibaningi still sibuthene one ndawo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi ukukhuphuka kwenani labalomkhuhlane we-COVID-19 kudalwa yikuthi abantu abalandeli iziqondiso ezifakwe nguhulumende.
Cabanga ukuthi abantu abalandeli iziqondiso ze-COVID yikho ilokhu ikhwela kangaka. Ingabe kuthiwa abantu bayalandela? Ngabe kuthiwa ama-cases ayehla? Gqoka ama-mask, be-sanitize, observe i-social distance.
Umsekeli kameya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi kumele abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Sizwile imbiko yokuthi kuthiwa kulamanye amaklinikhi aphele ama-vaccine masinyane. Bese sizwa kuvela ezakhamizini noma singasatholanga i-official communication kulabo ababakhangelele la maklinikhi. Mhlawumbe inani esiyabe silikhangelele kuklinikhi lisuke lakhwela laya phezulu. asephela ke ama vaccine ngalolo soku kodwa ukuthi umuntu ama vaccine asephelile kodwa ngakutsho ukuthi hayi ama vaccine atsase khona abantu asambeni siyehla
usikhwica mfundo solwayo ngwenya umqondisi wenhlelo zempilo hospital ukuthaza uzulu ukuba alandele izixwayiso ezethulwa ngabezempila kahle
ubha kwabantu ayangese enani elikansayo lapha kobulawayo lelizweni nje akumangalisi ngoba besikhuluma kakhulu sixwayisa abantu khathesi nje soluqalisile ukubulala abantu ubhubhane lolu yikho siyaxwayisa abantu ukuthi bengazifake engozini kumele balandele lokhu esakukhulumayo ukuthi bagqoke ama-face mask bevala amakhala bakithi abantu siyabacela sibengahambi besiyayenza iziminye eminye
abantu bathi kumele uhulumende ethulele uzulu imbiko ejulileyo ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 omemetheka ngamandla eZimbabwe emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohn Hopkins University sithi umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula izigidi ezine sithi kulabantu abedlula amabhiliyoni amane lengxenye i-4.5 billion asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa ukwenzela ukuba abantu bahlalisane kahle ezansi yezwekazi le-Afrika. Umnangagwa owethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthi ubudlwangudlwangu obenzakala kulelo lizwe buphehla udlakela kwamanye amazwe agoqela eleZimbabwe. I-Reuters News Agency ibika ukuba sokulabantu abafika amajuma ayisikhombisa 70 abafike kule South Africa ngesikhathi kulabatshengisela emigwaqweni abanye betshontsha ezitolo. Kubikwa ukuba sokubothwe abedlula inkulungwane ezintathu 3,000. Ukuze sihlaziye okwethulwe ngumnangagwa sixoxe lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezanu PF othi umnangagwa uyitshaye ekaleni.
Njengoba sazi ukuthi omangameli basanda ukusuka eMozambique besazama ukuyakhangela indaba yokuthula futhi eMozambique le engenelwe yisitha kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala eSouth Africa ngoba umnotho sokubona ukubhidlizwa umnotho nxa ubhidlizwa kutho ukuthi abantu imisebenzi yayo sezibe khona and njengoba lisazi ukuthi iDurban yona ngokwayo yiyo ele izinto eziningi eziza ngapha kumbe ezi-invoti zisiya kwezinye indawo so kuzaaffecta into eziningi in terms of intransity yamagoods and of course nxa ukuthi kungala kuthula komakhelwane akuhlaliseki ngoba sibekwesokhalithi very soon siyacaliswa nama-refugees from South Africa engene eZimbabwe
ubona ngani vele kungenzakala khona ukuthi kugcina kulebisiwa labantu ababaleka kule South Africa bengena kule Zimbabwe
nxa kungamemetheka bengekele ukubamba kuhle kuqala ukuthi kungeni kwamanye ama-provinces njengoba vele kukhona
singathi kungenzakala khonokho kuyahamba njani kule Zimbabwe
kuyabe sokusinika i-pressure kodwa-ke kuyabe sokuyinto esikhangelanele le-SADC ezeregin ezofuna ukuthi beyikhangelele but ngile themba ukuthi wona ama-leaders e-South Africa bazakuthatha bakulungise ngesikhathi njengoba umongameli ecele ukuthi akube lokuthula akube lokukhulumisana akube lokuzwisisana into lokhu kubanjwe ngendlela eqondileyo
ye kulabanye abacothoza umongameli bathi kade ngakhuluma ngokuthula kule South Africa khona eZimbabwe kungani vele akujayelanga ukuba lokuthula ungabaphendula usithini khona
ngabantu abahlala ngakhonapho kulalapho kuliwa khona khonapho eZimbabwe asikwazi sikubone lapho kuliwa khona indlela esikubona ngakho kathesi e-South Africa sikhangela nxa ngikhangele mina ngumbono wami i-civil war isiba khona nxa bengayeli ukuyibamba kathesi ama-Indians ahamba atshisa imikhukhu yabantu abamnyama abantu abamnyama la bitshisa indawo zamaindlu ama-India zithi lapho ahlala khona kule bhizinisi lapho ahlala khona so nxa kusitsha kutsha yonke into sebedubula abantu abamnyama abantu abamnyama labo sebegeng against ama-Indians lamakhiwa so nxa ukhuluma ne-peace come to Zimbabwe
ye so singathi-ke umongameli lapho ubona ngani uyitshaya ekhanda sibile ukuthi kumele kube njalo kule South Africa
uyitshaya ekhanda ngoba ukhangele phela ukuthi bakithi e-South Africa silabantu bethu eZimbabwe abakhona khona ngale nabafowethu in any case South Africa leZimbabwe into one nxa ukuthi umakhelwane abafo bengazwisisane kuyadingakala ukuthi kube lo munye odaibo ake hlale phansi kulungisa into le
Umnumzana Eliphaz Mashaba ukubandla lezano PF. Sixoxe laye ekubulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Siphongolube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa.
Iqiniso vele kufanele kube le-peace lapho kuze amazwe maningi amazwe adependa ku-South Africa but ekunye kuya ngokuthi kukhulunywa mbani yena ezi-qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba umnangwako ngoba siyakwazi ukuthi akula kuthula eZimbabwe ngizwile obaba omunye obukhuluma layo ethi kulokuthula ukuthula phela sikho ukuthi ikuthula kwabantu besesaba ukuthula ukuthi abantu bajabule ubone ukuthi wonke umuntu uhappy abantu beZimbabwe nje ngathi kulokuthula abahappy yini ekhaya. I think uba umnango wakho statement is right but the person who is delivering the statement akasisuthisi.
Uyicaca khonapho babongolobi cela ucace cha ngesinto sibili.
Hayi nje ukuthi umuntu indle into ayikhulumayo iqondile kakhulu siyayemukela kodwa ukuthi ikhulunywe ngubani phela umuntu odisela ngaza ka deliver asithumele inkulumo yomfundisi anti kufuneka umfundisi asithumele inkulumo eyakhaya ukuzwe sizwe isela vele sisavele sikhaya ukuthi lesela loba ikhuluma into emnandi siyathi hayi ikhuluma isela lento singaza ke siyilandele
jula kakhulu kola
ijuthi njengoba kungala kuthula eZimbabwe eZimbabwe siyasazi isimo seZimbabwe ngabe kunje eZimbabwe ngabe yolento eseSouth Africa yenzakala eZimbabwe angathi ngabe amasosha asebulela abantu ababulala lapho abantu sebefile inamba yakho nangithemba uzabe more than 100 ngoba besiku 72 but yabona amabhodi zedebhen atholakala but abantu abatholakala befike lapha ngabe benyathelana kustampisi akula muntu angiboni ukuthi bafika ku-3-4 ababulewe ngamapolisi kodwa kusezimbabwe siyakwazi ukuthi amasosha ngaba sebaqedile abantu ngesimo lesesiso.
Umnumzana Siphongolube ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa sixoxe laye eseJohannesburg. Uzibandwa Nyayika intethele izindaba ebilodumo owasebenza emaphephandaba ambalwa kwele Zimbabwe nasemsakazweni owe-Studio 7 obhubhe ngolwesibili ukhangele lokungcwatshwa ngomgqibelo. Asizweni omunye owafunda lo muyi esikolweni sentethele izindaba SMS Communication eHarare Polytechnic uNkosazana Mount Joy Chikura osebenza kwele Botswana echazisa ngokubamazi wakhe uSandra kunqoko ayenze loprasedis Jeremiah.
Ngahlangana loSandra ngomnyaka ka-1993 saphila sonke sisesikolo sonke eHarare Polytechnic sitrain ukuba ama-journalist and uSandra eklasini sasibuyo sasingu-60 and uSandra ngomunye wabanye sasilaye eklasini njalo omncane in terms of iminyaka and engikukhumbulayo kakhulu uSandra ikuthi umuntu owayelembeko wayethobekile wayethanda abantu njalo ethanda i-journalism. Sandra wayengumuntu ukuthi she was determined ukuthi she will make it in this media industry and sisuka ePoli she joined Ziana as a journalist. From there next ngaba kwazi ukuthi sizimotari. From there wajoina i-private sector media and yes uSandra Hayes was a determined lead and loved journalism.
USandra waba njalo yintatheli zindaba yesifazane eyanelisa ukubana athole izicoco asebenzini waba ngu-political editor emsebenzini wakhe. Kuyini sibisibilo ongathi kwamenza waqansa kangako ngesikhathi esifitshane njengoba usisho ukuthi nana nawe emncane
wayefuna ukuba kwazi ukuthi kwenzakalani lokuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ngokubhala kwakhe. Ngathi uSandra engumuntu ongumfazi but wayelenhliziyo eyendoda wayengena lapho kwakungangenwa khona wayekhuluma labantu ababe esasesaba ukukhuluma labo but wayethanda umsebenzi wakhe. Wahamba kutraining yokuba ngintathele ezindaba ekwazi into ayayifuna empilweni. Ukuba abe yintathele ezindaba was not by accident yikho ayekufuna empilweni yakhe.
Kazange agcine lapho kuphela ukwenza i-diploma in mass communication.
ngikhumbula phuma eZimbabwe esiya eUK United Kingdom lapha umuntu ethanda ukufunda ekhona ngale eUnited Kingdom wayenza i-degree yakhe journalism ngamanga khona waya eUnited States of America and did masters kwase kusele ukuthi ayenze i-PhD and ngalokho engaziwo Sandra ukukhuluma laye ukuphila laye uSandra wanjela ukuthi ngizafuna ukuthi ngibhale amabhuku
umsebenzi wokwethula wezindaba silahlekele ngempela
silahlekele ngempela into engakafuni ukucina ngayo ukuthi umuli yakonyayira siyabonga ngokusipha isipho esingusandra siyabonga basiboleka umntanabo wasebenzela i-Africa wasebenzela umhlaba jikelele
lowo bekungunkosazana Mount Joy Jikura omunye wabafunda loSandra Nyayira intatheli zindaba elodumo ebhubhwe ngolwesibili ubexoxa loprofetis Jeremiah weStudio 7 yaseBotswana. Kulalidobhu kuhlelo lwabesifazana asiyidluzeni bomama namhla sixoxa ngokubhubha kukaSandra Nyayira wayesebenza emsakazweni weStudio 7. Singakangeni kusigaba esilandelayo sibe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika likhangelelwe ukuba selizaqala ukuthwala ababelincedisa kule Afghanistan libahambisa endaweni ezijiyeneyo ukwenzela ukuba bengabulawa ngamalicatsha eTaliban. EleMelika lisanda kususa ibutho lalo kulelo lizwe lisithi impi yomvukela kule Afghanistan izathatha isikhathi eside ukuba iphele. Amalicatsha kwele Cameroon afisa ukuqeqebuka elizweni leli kulaba bakhuluma ulimi lweFrench kubikwa ukuba sebengena emphakathini besenza ibutho lakwele Cameroon bethwele imibhobho yohlobo olubizwa ngokuthi ama-AK-94 hathi ama-AK-47. Lokhu kubikwa ngumsakazo weVoice of America. Umongameli Emmerson Mnangagwa useswele udlakela olwenzakala kule South Africa esithi ufisa luphele njalo kube lokuthula kulelo lizwe. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni weZANU PF Politburo izolo ngokubika kwephephandaba leThe Nation. Obona ngobudlelwano baleli bandla lamanye amazwe umnumzana Samuel Mumbekegwi utshele intshatheli zindaba ukuba phezu kodaba lweSouth Africa iZANU PF ikhathazekile njalo ngodlame oluzakala kule Eswatini kanye laseMozambique. Udlakela lwaseSouth Africa lona olubikwa selunganeno lubikwa lulakho ukubangela ukusilela kokudla lezinye impahla ezibalulekileyo eZimbabwe. ELeSouth Africa esikhathini esiningi livame ukuba lokuzinza njalo selike laphatheka emizameni yokulungisa ingxaki zeZimbabwe lezamanye amazwe emsamhlubuleni kwezansi ye-Afrika. Ukuhlanziya okwenzakala kulelo lizwe lamazwe kaMnangagwa uNtukameli Gomo uxoxe lesiphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Muringai endawonye lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Maphosa onguye osungula ilingxoxo.
Liqiniso ukuthi udlakela olwese-South Africa kumele luphele. Liqiniso lelo siyavumelana lapho, kodwa ke ngisuka ngibe lohlupho uma amagama anje ephuma emlonyeni kaMnangagwa kakhulu ngembali yakhe. Masikhangela indaba zamalungelo aluntu, sikhangela njalo indlela aziphatha ngayo, umuntu oziphathe ngodlakela langodlame isikhathi eside kakhulu. So kuyasimangaza ukuthi indlela aphila ngayo, utshela abanye, ucebisa abanye ukuthi bengaphili ngayo, yikho kusikhathazayo. Njalo i-situation esiyibona e-South Africa iphosifane le-situation esiyibona ekhaya. Umahluko nje ukuthi udlame lwakhona luphuma uhulumende siya ebantwini masikhangela eZimbabwe ikanti eSouth Africa ngabantu ababhikishayo kusuke kube lama elements awodlame necriminality kodwa-ke uhulumende weZimbabwe uphila ngodlame into zonke azenzayo uzenza ngamandla langesandla eqinileyo.
Mnumzana Moringai, ulubona njani lolu daba?
Hayi, impela ngento wako uMaphosa ukhulume iqiniso ngendaba zeZimbabwe leSouth Africa. But okunye engikubonayo mina ngibona ukuthi iSouth African government ingathiwa iphambanise izinto njenge-vaccination nokuvalela abantu for too long. Sibone la nje lapha eMelika ukuthi last year abantu baze bavalelwe for lockdown for a long time. Kwaba yi-reason yabantu ukuthi babe nedlame for the Black Lives Matter and the George Floyd situation. So siyabona ukuthi abantu vele natural we do not like to be incarcerated for too long. Zimbabwe, that's what they practice, but the government here in Zimbabwe.
Baba Maphosa, siyazi ukuthi eSouth Africa yilo umaqhuzu emhlubulweni wangezansi yezwekazi. Njalo yilo elihlezi lizama ukulungisisa ingxaki kwamanye amazwe kuboSwaziland ngisho laseZimbabwe. Kodwa kathesi yilo eselibhekane lobunzima bonke lobu. Kambe singathi kulelizwe elilombuso esingathi uzinzile ngempela yini? E-Afrika lapha ikakhulu ezansi kumbe wonke amazwe ayaxeka nje njengalokho esizikubona kule South Africa.
Eqiniseni amazwe ngathi wonke awe-Afrika alokuxeka ikakhulu masibheka imibuso yakhona. Isizathu esikhona yikubana indlela esibusana ngakhona, indlela esibusa ngakhona into eyalethwa ngabanye abantu besidlisa lokho esasikwenza ngesikhathi besiza bezosikolonayiza abelungu befaka le abadik democracy. Yikho imibuso eminingi ixega kwele Afrika ngathi yonke nje iyaxega ngoba igijimisana lento esingayazi okumele siqale siyifunde siyizwisise. Ngibuye nje kwele South Africa, indaba le asonto eyayizolo kumbe iqale namhlanje, into esinesikhathi isiza nje kusenzakala into ezenzakalayo ikakhulu i-functional politics ekade esenzakala ebandleni elibusayo. Yikho sokusilete lapho esesikhona namhlanje, into eleminyaka isenzakala abantu bengananzeleli kodwa i-functionalism ekhona ebandleni elibusayo yiyo edale umonakalo wonke lowo. Ngoba eqinisweni issue le indaba ye-politics aso ndaba ye-economy. I-politics esiyibanjwe ngendlela ezingayisizo lapha sikwabona besebenzisa i-judiciary ukuthi belungise indaba ama-problems a-political. Babona njalo sebesebenzisa i-security sector ukuthi belungise indaba ye-political. Abayinanzi ngonyawo le-politics njengoba kuyi-political problem. So yikho okubangele ingabanqoza yonke le esikhona namhlanje. Njalo indlela ukuthi beyithole isombuluko ikuyilanda ngendlela amele beyilande ngakhona, which is political.
Mnumzana Moringai, lungalungisiswa njani udaba lwe-South Africa lona?
I think umbono wami ngokuthi bakhiphe uMnumzana Zuma etilongweni yena ancedise ukuthi abantu baphole for the meantime and then kube lama-talks ukuthi iSouth Africa has to come back to ama-talks ukuthi bona bazincede ngokuba deliberate in terms of ukuncedisana to be peace. Siyabona ukuthi ngesikhathi sekudesa laphana ngabo-94, 93 bezama ukuba le-peace in South Africa. Kwakule msindo futhi lo labantu bebulalana and all these other things. But siyabona ukuthi leadership is very important. Uba uMandela wayevumelana labantu bakhe be-ANC sometimes disagree labo ukuthi kube le-peace in the country. So ufuna ama-stakeholders. Siyakwazi ukuthi accusation lapha, but it needs to play out. They are giving him a fair shake and then go from there. Obasi Awazo Tubabu Zuma has a lot of support.
Unuzana Tim Moringai, Moy MTC Alliance Emelega. Ubexoxa endawonye lesikhulumelise zaphu uMnumzana iPhithule Maphosa. Bebexoxa noNtuka Benkomo. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Elimelika selifakele izijezise zonotho uhulumende leziphathamandla zikahulumende ka-Ortega Lomurilo bakwele Nicaragua kulandela ukuqunga kwezehlakalo zocuku loncindezelo. Abane abafakele izijeziso lezi babalisa amalunga edale lephalamende abakumsebenzi wamabhanga, ibutho lendodakazi kaDaniel Ortega kunye noRosario Murillo. Usele inyanga nje ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho eNicaragua ngoLwezi 2021, iziphathamandla zamabandla aphikisayo ezingamachumi amabili nasikhombisa ezibalisa abancintisa ukuba ngomongameli abayisithupha babotshiwe besetheswa amacala angekhoyo awenkohlakalo lomvukela. Laba babalisa uChristiano Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiga, Juan Sebastian Chamorro, Miguel Mora, Lomer Dato Mairena, kunye lenkokheli yezifundi zamakoliji nabenhlanganiso ezizimeleyo. Uhulumende lo uqhubeka ehlakameza intatheli zendaba nabenhlanganiso ezizimeleyo abatshengisa insolo kahulumende. Embikweni olotshiweyo umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usole kakhulu uhulumende ka-Ortega Lomurillo waveza ukuba uhulumende welemelika ufaka icala umongameli Ortega labenza lolu cuku ngoba ababotshiweyo besezandleni zabo. Izijeziso ezafakwayo lezi zifakwe kulandela ucuku lokwehluleka kukahulumende ukuguqula imithetho yokuvota okwakhulunywa yinhlanganiso ye-Organization of American States isekela ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngelungelo loluntu olwe-United Nations Human Rights Council. Lanxa ucuku olwenziwa kathesi eNicaragua lusesabeka, ayisiyonto entsha le eyenziwa nguhulumende ka-Ortega osesazakala ngocuku lokungalandeli intando kaZulu. Ukutshengisela ngomnyaka ka-2018 kwamiswa ngodlakela olwatshiya abantu abangamakhulu amathathu lamachumi amabili lanhlanu 325 befile, kwalimala abazinkulungwane ezimbili 2000, kuthi amakhulu lamakhulu abantu babotshwa bengelamacala, abanye banyamalaliswa. Isikhulumeli sogatsha lwezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Ned Price uthi phansi kombuso kamongameli Ortega eleNicaragua liqhubeka lisiba nguhulumende ongathandwa muntu eqhubeka etshiyana lombuso okhululekileyo. Umnumzana Price kubeke sobala ukuthi elemelika lilazo njalo ezinye indlela zokujezisa amalunga kahulumende nalabo abasekela uhulumende lo, njalo kasoze athikaze ukwenza lokho. Mhlazi ku-15 ngoNhlangula, amalunga omanyano we-Organization of African States angamachumi amabili lasithupha 26 lokwenza ukhetho olukhululekileyo. Mhlazi ku-22 Nhlangula, ohulumende abangamahlanu lasithoba munwemunye 59 baloba umbiko kudale lomanyano we-United Nations Human Rights Council bekhuthaza ukukhululwa kwezibotshwa. Imizamo yenkulumo enziwa ngelemelika ukulungisa sisa udaba lweNicaragua igoqela ukusebenza lomanyano we-OAS, EU lezinye inhlanganiso zomhlaba ukuthi uhulumende ka-Ortega Lomurillo wekethise ucuku ebantwini baseNicaragua abadinga uhulumende wentando kaZulu, hathi uhulumende kantando kayiphikiswa.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele besilazo. Abantu bethiswa yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe ubulele abafika phose amachumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa, kodwa kulabanye abantu abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu. Bayakhala abazi owayengumsakazi we-Studio 7 uSandra Nyaira osanda kuphupha eZimbabwe. Siluphuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, Oliver Lesayo uTips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.